Endabeni zethu lamhlanje mhlaka 6 Ncwabakazi 2018 lilo Mikeobe abe MTC Alliance bazise intatheli izindaba ukuthi lonke besabuthanisa ubufakazi bonke obudingakalayo ukuze bakhweze udaba lwabo emthethwandaba owe Electoral Court lokuphikisa impumela yokhetho eyethulwe ngabe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC enqume ngolwesine ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa owe ZANU PF nguye onqobe ukukhetho lokudinga umongameli elizweni. IMTC Alliance ithi njalo izaphikisa impumela yezinye izihlalo zedale lePhalamende. Izakhamizi zeGwanda zithi sezikhangelela ukuthi labo abakhethwe ukuba ngamalunga edale lePhalamende bafeze izithembiso zabo njalo bengabadlululi ngezombusazwe. Imikhuhlane engathelelwa nayo enjenge-BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye iya isanda eZimbabwe njalo eningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa ngenxa kuswelakala kwendawo zokwelatshwa elizweni libanjwa ngamandla ukuyadinga lolu sizo phandle kwelizwe. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-rugby uPeter de Villiers uthi ukuthola umklomelo owodwa emdlalweni wabo leqembu leNamibia odlalwe ngomgqibelo odluleyo kuzabaphathisa kakhulu emizameni yabo eyokuba baqhubeke belokhu bedlala kumncintiswano we-Africa Gold Cup ngomnyaka ozayo. Ku-Life Talk namhlanje sikhangela uma Manzonzo kumumo eZimbabwe lapho osokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwababutho labantu ngemva kokhetho. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebule njini e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.